Yeah, I think issue leyo okwenzakala namuhla kukonfirma ukuthi kungaba kuloko kulama-division thize akhona phakathi kwebandla lena ele-MTC njengoba kuphuma kathesi sokucaca ukuthi kulokudonselana okukhulu phakathi kuka-Sixtus General uDouglas Monzora no-President uNelson Chamisa. And then okade kumele kwenzakale ukuthi futhi namuhla i-National Council kumele ize-confirma i-date yokuthi i-Congress izaba nini ukuthi kuvunyelwane ukuthi uChamisa kube nguye odecidayo ukuthi i-Congress izaba nini. Also kukhanya ukuthi most like abangabuyanga kungabe kuyilaba kade kade besesayidini likaMonzora bona akade bengafuni ukuthi i-date ye-Congress iphushe iye ku-October laba abafuna ukuthi yenziwe masinye most like yibo abangabuyanga kumhlangano we-National Council namuhla.
Kodwa siyabona ukubana ilanga ligcine lalethwa phambili kuMay ayikhona u-October njengalokhu kade kufunwa ngabanye kungakutshengisani khona.
Yeah, I think sokusuke kwaba lama-pressures okuthi kugcine kukompromisewa njengoba sisho ukuthi most like abangabuyanga yibo laba kade besesayidini likaMonzora ukuthi laba ababuyile bagcine besithi akube yi-compromise kwenzela ukuthi kungakhoza kungabi lama-division amaningi bavuma ukuthi ilanga libuye lizokuba kuMay though obvious ngokufrom memuva laba isayidi kaMonzora yayivele ifuna ukuthi ngayo i-Congress isiyayenzwa ngo-February yadlula so which means uMay usuke waba yi-compromise ukuthi ingayi ku-October ingayi ku-August ibamba amasayidi omabili nxenye uMay ngaba ngcono.
Kodwa sesike sabona kukhetho kunye nemihlangano eyenziwa elizweni jikelele ukubana uMnumzana Chamisa ukhanya elesisekelo olukhulu kakhulu, kanti manje kuyini okubangela ukuthi bambangise isikhundla yena ekhanya engumuntu othandwa nguZulu?
Ukuthi i-politics zangkhona zizimbili futhi. Oqala kunabantu i-support general uChamisa uyabelayo yonke i-support yonke lokho liqiniso lingabalekekile ukuthi abantu bonke beZimbabwe uChamisa bayamfuna. But asebeqakathekile kakhulu in this instance ngama-structures okuyo aza kuyavota ku-Congress ukuthi uwaphethe wonke yini kumbe kawaphathanga. And nxa sikhuluma ngama-structures sikhuluma ngabantu abalutshwane labangalingani lelizwe lonke elisapota. Ilizwe lonke lingaphuma maybe limsapota uChamisa, uthole ukuthi within kuma-structures bafike bengamsapoti. Ubona uncebe sapota omunye ozangena esingakwazi ukuthi ungabamba kumbe nguyumonzora kumbe ngumzuru kumbe ngubani. So sokuqakathekile kathesi ukuthi kuma-structures o abakhe ngobani bangakanani. Yikho khonapho isikhathi esiningi okuvuka khona umsindo kuma-political parties, but zithole ukuthi abantu babe befuna uChamisa sonke iZimbabwe yonke ifuna yena, but ama-structures ayifika ngale befike bevotele omunye kugcine kukhoza ukuthi ngxenye ibandla ligcine ligqamuka futhi kumbe izinto ezinjengazo nalezo.